ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhla ka 6 eNkwenkwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abazali bathwele nzima kakhulu ngokuba nxa kusiza ezikolo kukhwele iyunifomu, kukhwele amabhuku, kukhwele ama-ballpoint, amapenseli, okutsho khona ukuthi kakusoze kweneliseke, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behlezi ekhaya.
Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ukuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye.
We had to look at the most efficient operator.
Sakhangela ukuthi bebezohlawulisa malini ngabe kuthiwa basebenza ngendlela eyiyo sibili, okuyiyona ntengo esayivumelayo. Intengo yabo kayifiki kulokhu.
The maximum that we get, they are not even charging that.
Abohlangothi olulawula ukusebenza kwamankampani abomakhalekhukhwini lencingo olwePortras bathi amankampani la akakhwezanga intengo yokusebenzisa indlela zokukhulumisana. Inkokheli yamabandla ancintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo ihlangene lamhlanje eHarare kungela mkhokheli webandla elibusayo leZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ngokuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye kokusebenzisa. Kuthi le ntengo yempahla yesikolo ezamayunifomu lazo zikhweziwe njengayo yonke impahla lokudla elizweni. Ngakwelinye icele, ababalisi labo bakhala ngeholo eliphansi besithi balakho ukubeka phansi amabhuku nxa kungathathwanga manyathelo okulungisisa loludubo lweholo. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso ezimele ababalisi zithi isimo somnotho welizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo labo lingeneli ukuba bahambe emsebenzini nsuku zonke. Abazali labo bakhala ngembadalo yezikolo esikhuphuke kakhulu kanye lempahla zesikolo ezigoqela amayunifomu lokunye kokusebenzisa, ngakho bakhuthaza uhulumende ukuba angenele ngoba isimo singesihle. Umnumzana Thembelani Dube, umsekeli wobona ngokwethula kwembiko enhlanganisweni yeZimbabwe National Educators Union, uthi isimo selizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba.
Thina njengenhlanganiso yababalisi silokudana kakhulu nxa sivula izikolo, isimo somkhono misimi sinje. Intengo yempahla iqansile, ababalisi iholo labo kaleneli, esikhangele ukuthi sizathi sivula abaningi bakhona baza kwenelisa ukuthi bahambe emsebenzini. Ngokunjalo ke ngeke kumangalisa ukuthi ababalisi bafisa ukuthi bagcine bebeke phansi izikhali.
Umnumzana Effort Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association, uthi umumo welizwe ungagcina ubangela ukuthi abantwana bengafundi begcine besiba izigebengu, amankazana agcine ethengisa imizimba.
Abazali bathwele nzima kakhulu ngokuba nxa kusiza ezikolo kukhwele iyunifomu, kukhwele amabhuku, kukhwele ama-ballpoint, amapenseli, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behlezi ekhaya. Nxa bengasafundanga bazangena kulokho esithi yibusela ubugebengu lezinto lezi ezihlukahlukeneyo. Abantwana abancane abangamankazana basebethengisa imizimba bezama ukuthi bazuze ukuphila.
Umongameli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Association, umnumzana Obet Masaraure, uthi isimo somnotho esikhona elizweni senza kube nzima ukuba ababalisi baqhubeke besebenza ngeholo abaliholayo.
chinedamu ziko gurure wa zidisi ya kuti ya wasi kwanza kuwa na muro nukwa na kutivazi tingiri wa shikafu ziku jikani ya muri izabu
katazegile nyesimo sababalisi ngoba ine ngilavo ala mali yokati mchoba uti babu yele msebenzini buta abanya abala mali yokupata laba ntu ababu imali ya skoro
kushaya mali ya shukuro zichaita kutuwa na wama jinji patate kuenda kuchikuro
umnumza na admaya ngwenya umumzali olo mtuano ofunda ishala esikolo uti imbatalo esikolo ikupu yaphindwa kathathu
mini problem enlayo mayelana ngempilo lapha eZimbabwe into eziningi zikhwelile le fees ikhwelile mambuza ngefees ukuthi bakhwezeleni bathi bona into zonke zikhwelile okufethi ukuthi abantwana besikolo kumele badle isinkwa isinkwa sikhwelile so akwenzi ukuthi behlise ifees kunzima vele ukuthi abantwana babuyele esikolo kathi singabe fees ebi 400 and something yakhwela kathi siba yi 1200 angwazi vele ngakubiza ngithi kuyini lokho okwenzakala kithi la kunzima ukuthi abantwana sibabuyisele ezikolo
omunye wabasakhulayo ongumfundi uNkosi Mbambo uthi ubona kunzima ukuba babuyele esikolo ngoba isimo selizwe singavumi izikolo ziyavulwa kusasa loba isimo sezomnotho welizwe sihlukumiza uZulu abazali bakhalaza ukuba intengo zezigqoko zesikolo imbadalo yezikolo kanye lokudla sekuqanise kakhulu okwedlula iholo labo iningi labazali lithi selidonsa nzima ngesimo esikhona elizweni ngakho bacela ukuba uhulumende angenele alungise izinto inhlanganiso ezimele ababalisi lazo zithi kungenzeka ukuba ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo lingeseneli ukuphila elizweni lapho intengo ehlala ikhuphuka mihla ngemihla ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamanje lamhlanje ukhulule abanye abasakhulayo abadume ngokuqoqa amadili athiwa ngamavuzu party kwathi abanye bagwetshelwa ukusebenza emphakathini i-community service abanye kodwa belokhu bevalelwe bonke betheswa icala lokungena emphakathini i-criminal nuisance kanye lokuthatha izidakamizwa umabhalani wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uxoxe lo sithandekile mhlanga weStudio 7 wasipha loludaba olulandelayo.
Ye, namafichane singathi yithe sibe imbangela yalokho njengezakhamiza kobulawayo. Sikwenze lokho sikhangela ukuthi isizwe sethu ikakhulu sikhangela kakhulu abatsha bese sisonakala. Esokusiba lokubola ukuthize njengalokho ke sasesukumela phezulu njengenhlanganiso yezakhamiza kobulawayo ukuthi ngamaqhinga bani angathathwa ukuze kulungisiswe lolo daba ekuhlanganeni kwethu ke emhlangano sibe la mhla ka 3 eCity Presbyterian Church saphuma lezi nqumo zokuthi kuqondiswe khonoko njalo singakahlangani emhla ka 3 besivele sike sabhala incwadi sasihambisa kuma stakeholders akatsheni amapolisa abezemfundo izakhamuzi abepolitiki ezinhlanganiso ezakhamuzi ezinye zabancane abasakhulayo lezinye ezikhayene ngezempila kahle zabantwana esingathi ngabo National AIDS Council ukuthi kungenziwa amaqhinga bani ukuze abantu bazame ukumisa lolu dubo selukhona so isenzo esenziwe ngamapolisa kasikuthi yinto ekade singayikhangelanga besiyikhangele sibili ngoba yibo abakhangene ngezomthetho ukuze banqande intsha leyi ekade sisiba lokuganga ukuthize ngoba lesinanzele ukuthi ngama Saturday yokuinde sinathi umgqibelo wokuvala izikolo owakuqala lo mgqibelo ukuthi ngokugcina sebe siyavula izikolo lalo mgqibelo ukuthi nxa kule trade fair bezokusiba lokuganga ukuthiza okwenzakalayo bathwala utshwala bayegida laba abagida khona kodwa kulokuganga phakathi kulokunatha utshwala khonapho kulokuya emasandleni
ye manje libona ingani lokhu kuzasiza yini
injongo yethu kade inkulu kakhulu ukuthi sizame ukuthi si izidalada zakobulawayo esingathi i-city center kungaze kwagcwala ukuphithizela khona kuyana siyakwazi ukuthi abasebengakwenza ukuthi bahambe baye kwezinye izindlu ezikhatshana kodwa-ke njengoba kathi sasitshilwe ngaphambilini ukuthi osokusenzakala ezindlini nabadala ngabaphakame bakuqondise thina injongo yethu kakhulu ukuthi izidalada zakobulawayo zingaze zagcwala intsha yona leyi ekade sinyakazela okwakwabonakala kulelani langa sibenyakazela phambi kwabo Vista laphana sibedakile. Siyakwazi ukuthi sebehlehlele emuva kade sebengayo endaweni ezicashileyo. Kodwa-ke laphana songumlando wethu sonke ukuthi lo babonayo kasibakhuzeni, kasibizeni amapholisa ukuze khonokho abakwenzayo bangaqhubekeli phambili bekwenza. Labazali ngemakhaya siyabakhuthaza ukuthi kababe lo mlando wokukhuza abantwana. Ngoba amapholisa wona wodwa ngeke benelise ukuthi bahambe lezindlini besiyatheka ukuthi endlini kabandi kwenzakalani. Kodwa abazali le community besingathi nje abantu in general labo kabaphakame bancedise ngoba okwenziwa ngumntwana kamakhelwane lawo wakho umntwana ngakwenza. Kungabe kungakakuthinti kathesi kodwa mhlaso kuthe owakho naye waphatheka lapho ezananzela khona ukuthi into abayenzayo wayiqondanga ayiqondelanga bona njalo wayilungelanga futhi ubani umphakathi.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube umabhalani wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Amadili la awokuganga athiwa ngamavuzu party avikwa esebhahile edolobheni lakoBulawayo. Thiyani indlebe ngo 6 o'clock ekuseni lapho umnumzana Dube azachasisa ngokwenzakala kumavuzu party la.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kwishortwave.
Abohlangothi olulawula ukusebenza kwamankampani abomakhalekhukhwini lencingo wePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kumbe iPotras bathi amankampani la akakhwezanga intengo yokusebenzisa indlela zokukhulumisana kodwa asegqibe inhlelo zawo zokuhuga abasebenzisayo ngentengo ephansi ama-promotions. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe umqondisi wePotras umnumzana Gift Machengete edalele iParliamente lapho ebuzisiswa iCommittee ebona ngokwethulwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. UMachengete ukhuthaze amalunga aleli dale ukuba akhankasele ukukhwezwa kweholo lezisebenzi hatshi ukwehliswa kwentengo yokusetshenziswa kwabomakhalekhukhwini lencingo ngoba abamankampani la womathathu engazange angezelela intengo.
We had to look at the most efficient operator.
Sakhangela ukuthi bebezohlawulisa malini ngabe kuthiwa basebenza ngendlela eyiyo sibili okuyiyona ntengo esayivumelayo. Intengo yabo kayifiki kulokhu.
The maximum that we get, they are not even charging that.
Inkulumo kaMachengete iza ngemva kokuba abamankampani abomakhalekhukhwini womathathu abalisa e-Econet, Net1 le-Telecel bengezelele ihlawulo zokusebenzisa ubulembu eyedatha. Kodwa uZulu osebenzisa indlela zokukhulumisana zebulenjini abagoqela labosomabhizimusi bathi iqonge kakhulu lintengo. UNkosazana Nomathemba Moyo ngomunye wabosomabhizimusi abakhankasela ukuthengwa kwempahla yabo ebulenjini.
Indaba leyo yokuphela kwedatha leyo ayingiphathi kahle, ayihambi eqinisweni ngoba ibhizinesi ithokshule business yenza ibhizinesi online but then awusakwanisa ukuthi uyenze ngoba ibhajethi yakhona yabingasakuvumeli ngoba idatha yakhona sikhwele off. So mna vele lokhu hayi ngidoti nje hayi.
Umnumzana Collins Ncube isakhamuzi seHarare uthi lokhu sokuphazamisa umsebenzi wabo.
Intengo yedatha isibisele emuva kakhulu especially nxa sizama ukuthi sizibhi indlela esizama ukuthi siziphilise ngayo si-advertiser lapha kuma-WhatsApp kuma-social media manje nxa sokunje akusasebenzeki sokunzima sokudula.
Enye ingcwethi kwezomnotho ekhokela kumisebenzi yokucubungula ngawo ngaphansi kwenhlanganiso ye-Labour Economic Development Research Institute in Zimbabwe Letters uDr. Godfrey Kanyenze uthi lesi simo singalunga kuphela nxa uhulumende engazinikela ukulungisisa umnotho welizwe.
And the Minister of Finance has pointed out that the recklessness in terms of fiscal policies easy.
Umphathi intambo wezemali uhlezi ekutsho khonokho ukuba ungaziphathi kwakhe uhulumende kwezokuhlonipha imithetho eyabe eyibekile kuyiyona ndaba esibangele leso simo sezomnotho. Kumele sidinge isisusa senkinga ilizwe libhekane lazo. Kungakho sithi uhulumende kumele azinike. Sithi thina silomlando, uhulumende nguye olomlando omkhulu.
Imizamo yokukhulumisana labenhlanganiso elwela amalungelo abathengi eye-Consumer Council of Zimbabwe, CCZ, yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labazali labafundi izikolo zivulwa kusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo, uhlangene lomunye wakhe wele Russia uSergey Lavrov lamhlanje kunokufuthelana phakathi kwamazwe omabili alembono ehlukeneyo ngesimo sengxabangxoza yombusazwe esiseVenezuela. Imuli esikhosini yakweleBhilitane isivusiswe ngengane engumfana lamhlanje. UZulu lentatheli izindaba ebezilinde kwensuku ezimbalwa esigodleni senkosana uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan Markle zamukele ngenjabulo umbiko ukuthi uDuke loDuchess of Sussex bamukele ingane yabo yakuqala lamhlanje. Abenhlanganiso yabelaphi bakweleMelika yabe Operation of Hope kuleviki basesibhedlela sempilo Central Hospital lapho abaze ukuzohlinza abantu iningi lingabantwana abazalwa belesimo sendebe ezidabukileyo esithiwa sona ipalate and lip cleft. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
UDokotela Mora uthi iqula lakhe libunjwa ngodokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe emsebenzini abawuqala eZimbabwe ngomnyaka ka-2006 eHarare bazowuqhelisa ukuze bahlinze lakobulawayo ngoba bananzelela ukuba abantu bahamba umango omude besiya eHarare. Lonyaka baqalele ukuhlinza kobulawayo kuthi ngeviki ezayo baye eHarare. UDokotela Mora uthi bazahlinza abantu abedlula amachumi amahlanu.
We've come to perform surgeries for babies and adults that have the cleft lip condition or cleft.
Uthe ngabe operation of hope qala ndikuzoripheka abantwana balama cleft palate lama lip. Bakhangelela ukuthi ba operate 48. So today ngu-day 2 we operation. We did 7 yesterday, today we are going to operate on 9. 48 bonke up to Friday. That is about $12,000 ukuze repair imchina elalisa abantu nengozi. Uthe iprogram yabo ukuthi babuye eZimbabwe bazoyenza whatever khonoko wamali balitha $65,000.
For the patients asleep in order to do the surgery, so the anesthesiology machines.
Umnumzana Ozias Ndlovu, isikhulumeli sesibhedlela sempilo, uthi ngomgqibelo bahlole abantu abedlula amachumi amahlanu, kodwa uthi bakhangelele ukuthi kuhlinzwe abangamachumi ayisithupha.
Iviki lesilohlelo silabo dokotela abavela kwele America abe Operation of Hope abazo operate abantwana labadala abale problem ye cleft lip and palate. Sikhangelele uku-operate ama-patient angafika 60, but so far sile 52 esesibatholile. Ilanga lokuqala ku-operate abayi 7 and la lamhla futhi sikhandile ukuba operate aba 7 kumbe 8.
Unkosikazi Nobuhle Mathendele osuka ePlumtree uthi uAbonyiwe Ngwenya ube lendebe edabukileyo uhlinzwe izolo.
Namhlanje ke ngiAbonyiwe Ngwenya ube elegist trip be Friday wathola ukuoperator izolo ngeSunday. Operator guest with you, 27 June 2017. I never asked for a cool gang to go out to the Munyans, my prayer to the Vulay.
Unkosikazi Buhle Benkosi Mhlanga osuka eSt Paul's eLupane uthi indodana yakhe uSimphiwe Inkosi Ncube wazalwa elesilakalaka lendebe edabukileyo.
Ngize ngokuzolungisa umntana wami iclear lip palette. Ulungise ilip kwasala ipalette. Next trip bayilungisa. Hlupho lakho ukuthi kazange wamunya kuphela kodwa ihlupha ngeclear lip palette. Asizangale ukuthi uthungiwe nasenjengabanye abantwana.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Muthanetha Ncube olendodana yakhe unkosi Mayibongwe Ncube owayethe isandla uhlinzwe lamhlanje.
Why the problem ukuthi wayetshile? So sasesithola nje uncedo laba ababuyile bamu-operatile bamenza kwaba kahle iprocess yakhe yaba right.
Isakhamuzi sakobulawayo ilimkani Sithole uthi indodakazi yakhe yaqala yahlinzwa indebe kusasa ukhangelele ukuba ahlinzwe isilakalaka.
Wa-repair i-cleft lip kathi esezo-repair ipalette. Iyaphumelela wayidabukile lapha nala ipalette kusasa. Ma vele ngangikhala siza ubuhlungu ukuthi athi uNkulunkulu unike umntwana oyisimabani ngoba ngangaze umbona umntwana onjalo lokhu engazalwayo. So ngangiqala ngaye nalo lo mntwana.
Uhulumende weZimbabwe encedisana lenkampani yamaNamnede Airships kunye ne-Rotary Club bancedisile kulolu hlelo lokuhlinza indebe lesilakalaka. Inhlanganiso ye-Operation of Hope isike yaqhuba lomsebenzi emazweni abalisa iZambia, iMalawi lamanye ase-Asia. Inhlanganiso ibunjwe ngodokotela abahlinza indebe lezilakalaka kuphela abazinikelayo ukwenza lomsebenzi kungelambadalo. Bayazihlawulela indleko zokuhamba lokwenza umsebenzi besuka emazweni abo okungabiza imali edlula isigidi samadola eMelika kuhlangene lemithi. Lesimo esinje bengazwanga ngohlelo lokuhlinzwa kungelambadalo bakhuthazwa ukuba bafike esibhedlela seMpilo Central Hospital kumbe ukuya ezibhedlela eziseduze labo bezohlolwa. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inkokheli yamabandla ancintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo ihlangene lamhlanje eHarare kungela mkhokheli webandla elibusayo leZANU PF umongameli Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa ukwele Botswana lapho angena khona umhlangano ohlaziya ngokulondolozwa kwendlovu zeganga. Umhlangano walamhlanje owenzelwe esigodlweni sikamongameli State House eHarare ubikwa uhlaziye imininingwane yomhlahlandlela wenkulumo zamabandla la eyethulwa ngamakomiti amane abunjwa kumaviki amathathu adluleyo. Kodwa umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ungakaze angene kulezi nkulumo ubengekho njalo. Unkosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla leMDCT laye ubengekho ngoba kuthiwa uye kwelwatshwa esibhedlela seSouth Africa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe okunengi ngalezi nkulumo.
Sokusethweke amakomiti amathathu esesethiweke aya phuma ke nalokho ababunjelweyo and amakomiti la angu-4 akoqela ke i-thematic kama committee anjengawe i-agenda setting ukuthi ukhonvena kuzaba kubani ukuthi abe-evaluation and monitoring committee kusiya njalo nje. So sesethiwe ke lama committee esesethiwa ama committee osokulandela ke sesithiya kungaze kuhlalwe sokuzasethwa ke kube lama teams ukuthi oku-agenda kuza implementwa njani kuma-thematic committees. ngoba lawa amanye ama committee ngokukhangela ke like almost like ama once off but i committee siye ayisiqhakazekile ngibona ngani nge agenda ukuthi kuphume ke ama teams ku agenda ukuthi kuzasetshenzwa njani naso kwenzwe njalo ke ngibona ke sokuzayiwa kuma provinces ngoba yikho kwavunyelwana ukuthi kuya kuma provinces ngoba lezi ngxoxo akuzange zibe zingxoxo ezingagoqela abantu fanele zigoqele abantu kwenzela ukuthi kwazakala ukuthi into ekhulunywayo iyahambelana labantu kwazakala ukuthi into ekhulunywayo abantu labo bayinvolve ngoba ungazuthiye ibe into yama-politicians wodwa kusuka kube lohlupho ngoba ama-politicians isikhathi esiningi basuka bacabange izithu lezikhwama zabo
kahle kahle kuyini okuyaba kukhulunywa ikakhulu kuma-provinces abantu bayabe betshelwani njengoba singakayizwisisi indikimba
inkulumo inkulumo kayisiyo nto ukuthi kuthiwa omunye umuntu uyabetshela omunye umuntu inkulumo ngiyokuthiwa i-dialogue kithi ukuthi la uyafaka owakho umbono nomunye la uyafaka owakho umbono bese likhulumisana ngembono eyabe ifake yiyo okuthiwa ngesilungu i-dialogue ngiyakwazi abaningi bayasuka bahlanganise i-dialogue lama-negotiations ama-negotiations zinabalo kunegotiatwa into ekhona elaphana kodwa ukukhulumisana ke idalo kuyabe kukhulumisana ukuthi hayi semunye sikumumo onje njengelizwe singawuceda njani ngingabalisa into ezinjengokuthi kuhlala kuphikiswana ukuthi hey ubani kawinanga kuhle ubani uwine kuhle izekhi kayilunganga ayezikuhle kuyafana ukuthi sikhulume ngento ezinjeyazo ukuthi ukwenzela ukuthi abantu nxa kungaba lokhetho bangazi bacina sebesithi lo kayisiyowinileyo kodwa kuwine lo
Alo-ke ngumnumzana Bednico Bebe isiphathamandla sebandla le-MDCT ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esenkayi. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wethekelele umuzi weMbare eHarare esigabeni sezindlu ezelekeneyo zama-flats ezeMatapi ukuyazibonela ngawakhe amehlo umsebenzi wokulungisisa lezi zindlu owenziwa ngumanisipala weHarare encediswa nguhulumende lenkampani eye-FGC Zimbabwe. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsebenzi owenziwe kulezi zindlu ngokupenda kutsha phakathi laphandle kwazo. Ukulungisisa impompi zamanzi lezezambuzini amafasitela lokunye obesekudiliyile. Umnangagwa ubikwa ejabuliswe kakhulu ngumsebenzi owenziwe kulezi zindlu. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela ilungelo lezakhamizi eye Combined Harare Residents Association unkosikazi Lorraine Mpasiri uthi lanxa kulinyathelo elihle elithethweyo lokulungisisa lezi zindlu. Bekuqakathekile ukuthi lo msebenzi uqalisele phakathi kwezindlu, hatshi ngaphandle, ngoba kulapho ukulomonakalo omkhulu. Ukuze lokho kufezeke, bekumele abantu abahlezi kulezo zindlu baqale bake baphume kizo, kutsho unkosikazi Mpasiri. Kunjalo nje, umongameli welizwe uthe esuka lapho walubhekisa kwele Botswana emhlanganweni ophathelane lokulondolozwa kwendlovu. Owe Kasane Elephant Summit. Wonake ongenwa yinkokheli yamazwe akumanyano owe Kavango Zambezi Kaza. Amazwe abumba lumanyano ngabalisa ele Angola, Botswana, Namibia, Zambia, kanye leZimbabwe. Amazwe la asemizameni yokuphuma lezibopho ezilakho ukuthi athole imvumo yokuthengisa impondo zendlovu phambilini womhlangano omkhulu wokulondolozwa kwenyamazana zendle owe Convention of International Trade on Endangered Species CITES umhlangano owe Kasane oqale ngolwesihlanu ukhangelelwe kuphela kusasa.
Come on, you're
ngiqome ntombazana qhude manikiniki ingoma kalikhwa okancube isigqibela uhlelo lotula namhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Izikolo ziyavulwa kusasa abazali bekhala ngokuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ke ezinye indaba ngo 6:30 ekuseni. Okwamanje salani ku Live Talk igama ngu Chris Gande lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.